Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesibili mhla zingamajumi amabili lantathu kuNtulikazi 2019 igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China kumsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga.
Phela ngathiwa bayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela, kodwa wonke umuntu uyabenjani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elatshwe ngemithi ekhona.
Abesifazane bafuna umhlabathi wokwakha izindlu lokunye okungabathuthukisa.
Unxa ingathula ilendi kuphuma ama-stairs, kuba la ma-stairs akuthiwa ngabo omama sithola ngendlela etshiyeneyo, angabo mama enjalo libe le way elifisa ukuthi ngababhadala ngabo.
Lokhu kuphoselwa na-Aqatha kobulawayo ngokwenziwe ngamakhansila afisa ukususa umabhalane esikhundleni okungekho emthethweni.
Babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya ustadibisi kanti yena kakho kustadibisi, so bakwenza lokhu bele nhloso yokuganga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyayangisa ukuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga welatshwa kwele China kungela mithi lokunye okufunakala ezibhedlela eZimbabwe. Abakhulume kumsakazo weStudio 7 bathi kumele uChiwenga elatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke. Uhulumende ubeke izolo ukuthi uChiwenga useyakwelatshwa kwele China ngodokotela abavela emazweni akuqela ele South Africa, ele India, ele China kanye lele Zimbabwe. Uhulumende kakhulumanga ngokukhathaza uChiwenga oke wabikwa ukuthi waqala ukugula ngesikhathi ususwa esikhundleni owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhonona ngokwelatshwa kukaChiwenga kwele China lakho manye amazwe uMnumzana Zophela Ncube.
Kusuka kuphiqe kusikuthi singathembi into abazikhulumayo, ngoba akukadluli amalanga amabili mdala ethena usengcono etshela umama ade besemhlanganweni wathi usengcono uyarecover khona ngale, kodwa sedluliselwa phambili. Umuntu orifeya phela esiya kwesinye isibhedlela usho ukuthi ungabe ekanya e-serious kakhulu. So kube sosuka usimangayo sithi yakuthi manje umuntu ongcono udluliselwa phambili njani. Sesikhangela njalo futhi ukuthi khonokho kuyakhathaza ukuthi ezibhedlela kuthiwa izinto zi-right, kodwa-ke manje ukuthi nxa umuntu egula uyathwalwa esiya ngaphandle kuyawusiyo ukuthi vele akumanga kuhle la, kuthiethi kuthiyene abawukhulumayo lokwenzakalayo.
Wena ufisa ukuthi ngabayenzani mfowethu?
Phela ngathiwa bayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela, kodwa-ke wonke umuntu uyabenjani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elatshwe ngemithi ekhona. Ngoba lapha anti ngizwile amadokotela ayaqanjwa phela kuthiwa amanye ngawakhona apha, amanye ngawe-South, amanye ngawakhona le-China, abuya elatshelwe khonapha. Ngoba phela ukuphuma siyakhona-ke izinto eke ezigadwayo avele ukuthi imali ezachithwa lapho iyabe iningi kakhulu.
Mtshele sibili uhulumende ukuthi kumele yenzeni ngendaba ezinje.
Ya engitsho mna ayikho khonoko ukuthi ngabona baqinisa khonoko ukuthi kabadinga imithi ibe yiyo ebuyayo ekhaya. Kuba abantu belatshelwe ekhaya, ngoba kathesi imali yona leyo ebuthwalwa ngendegu siyakhonale imali eningi kakhulu ukuthi nxa ithenga imithi iyathenga imithi eminingi kakhulu ukuthi ichithekele umuntu oyedwa kuphela. Abaningi ngapha bethwele nzima uyahamba esibhedlela ufike uthoka kula mithi subuyela unjalo ekhaya kakula icebo elenziwayo. Kathi-ke icebo belingaba lihle ukuthi kuthenga imithi ibe khona ekhaya.
Lo ngumnumzana Zophela Mncube ohlala esilobela. Omunye njalo okhonona ngalokhu ngumnumzana Thembelani Moyo.
Kuhle ethwalelwe kwele China, kodwa kithi thina abantu ngibona ngani kusibisela emuva, ngoba engumuntu okhokhelela ilizwe. Ukugula kwenza umuntu engabi active engqondweni, ekucabangeni. Njalo lesikhathi asesigulile sesiside kakhulu u-Vice President okuthi ngalilizwe elilobukhokheli obukhululekileyo kakhulu ngase kike kwathathwa inyathelo okokuthi mhlawumbe yena lo omunye omsekelayo kube nguye olandela upresident uMnangagwa. Kodwa-ke ngendlela yokuthi akula nkululeko ekhona elizweni leZimbabwe kwenza ukuthi kube kulepho kuthiwa uChiwenga abe engathiwa umuntu osemsebenzini ukade yena engazwa kuhle engaphathekanga. So kuyalibuyisela kakhulu ilizwe emuva khonokho.
Wena ungagula kuyini ojala ukuthi ukwenze? Uyenelisa yini ukubhadala khonokho okufunakala ezibhedlela into ezinjalo?
Ngendleko ezifunwa ezibhedlela asithi njengokuthi izibhedlela zenezo ezingaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi uyenelise ukubhadala ngoba imali ezifunakalapho zimali eziqatha kakhulu. Ungathiwa kunanzelela yikho okutshengisa khona mhlophe ukuthi amadodana agcina esebenzisa imali ezisuka kumakhofazi elizwe ngoba akekho umuntu ongenelisa ukuthi ngendlela asebhode ngayo esuka kwele-South Africa esiya kwele-China zindleko ezinkulu kakhulu zonke zenezo. Okokuthi ngayo imali zenezo ngabe zimali ezisetshenziswa ukuthi abantu bencediseke elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Ncube ohlala elubhane esabelweni seMaterial North. Umnumzana Energy Mutoti, umsekeli wesikhulumeli sikahulumende, utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi uhulumende wethule umbiko wokwelatshwa kukaChiwenga kwele China ngoba bese kumemetheka amanga ngokugula kwakhe. Uthi okwamanje bekuqondile ukuthi ayekhona ngale kwele China.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko e-ofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu. Esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China uya kwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lo ngumnumzana Energy Mutoti okhulume lo msakazo weStudio 7. Abesifazana abahlala eGwanda bathi bafuna ukuba lomhlabathi edorobheni leli wokwakha izindlu. Bethule lokhu emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe ongenwe ngumeya wedolobho leGwanda. U-Albert Ncube usethulela lolo daba.
Iningi labomama elingene lomhlangano likhale ngokusilela kwamanzi, ukudubuka kwempompo ezihambisa ingcekeza kanye lokusilela kwezindlu kuleli dolobho. Omama laba bathi yibo abathola amagabha avuzayo lapho umasipala esehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngemfanelo. Unkosazana Duduzile Masilela, omunye wabangene lomhlangano, uthi njengabomama bathola nzima ukuthola izitanda zokwakhela izindlu.
Nxa lingathola ilendi kuphuma ama-stands, kube la ma-stands akuthiwa ngabo mama. Omama sithola ngendlela etshiyeneyo. Angabo mama enjalo, libe le way elifunisa ukuthi ngababhadala ngabo. Kuthena ngabo mama specifically. Omama laba baphiwe first preference nge-affordable price. Nalo i-price ebifanela but kube nama terms of payment so that babonele ukuthi bathole i-decent accommodation.
Omunye wethule isikhalazo sakhe kumeya weGwanda nguNkosazana Zanele Nyathi odlala endlini kamasipala. Ukhala ngendlela aphathwa ngayo.
Asikaze sibone sawabhoda nesihedi bakhangele ukuthi indlu iyavuza, indlu injani, ihleli kahle. Babhoda kwaphele kubhodeni bathekha kwaphela. Kodwa ni imali yami irent babe bebezoyikholekta nxa ngayibhadalanga bayavala indlu. Kuthiwani ngokunethela okukhona esiku-experiensa njengabomama ewadini.
UNkosazana Nomsavela olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe ukhuthaza omama ukuthi bamele amalungelo abo bengelakwesaba.
Singabomama ababrave nje sisebenze ngendlela libe azi amalungelo enu. Si-organization e-advocate for ama-rights abomama nje. So yikho siyenze lo mhlangano ukuthi sibone ukuthi okusigwenxayo kuyalunga yini. and I hope for a change enkulu ngoba vele injongo yethu ukuthi ikuthi sibe lempumela enhle.
Umeya weGwanda umnumzana Jason Majale uveze ukuba umasipala wakhe uzimisele ukuthuthukisa impilo yabomama.
Indaba yabomama vele ikhona esemthethweni. Athi abomama nabantu especially group bakithi old mama disadvantaged angathi the first council to have a gender policy under the Ministry of Local Government. Kudala bawula amamogeji abhadalwa by period of 25 years because the economy was stable, even though savings imalana everyday. Paratezi ngathi sizabhadala bitana bitana.
Ngodaba olusegudwini olokuthililwa kwamanzi, uMajala ubike ukuthi itanka lamanzi elesipiscop eselile minyaka elithumi lisakhiwa lizaqala ukusebenza lapho udubo lokuthililwa kwagesi lungedlula.
Itanka lelana yiqiniso i-lasting solution to water problems zeGwanda and seliphelile. Umnyama yokuthi sithese sifuna ukwenziwa i-flushing imele ligeziswe. Amagezi abeseqalisa ukuhamba. Amagezi eseqalisa ukuhamba, amanzi aseqalisa ukufika. Iproblem yakhona sikhona, simiswe ikhona ukuphela kwamanzi. But ubuhle ngentanga leliyana, singalipompa ligcwale, amagezi ahambe. Liyasupply iGwanda for 2 weeks. Idorobho lonke lithola amanzi. The highest point eGwanda, amanzi ayehla khona ne-gradient for a radius of 45 kilometers.
Umeya ukhuthaze izakhamizi ukuthi zibhadale imithelo kamasipala ukuze layenelise ukuqhuba inhlelo zakhe ngemfanelo. Lo mhlangano oqoqwe ngabe-Humans Coalition of Zimbabwe uqhutshelwe Apex Lodge njalo ungenwe ngabomama kuphela ule njongo yokuhlanganisa umama lomeya ukuze bethule indubo ababhekane lazo okumele sixazululwe ngumasipala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Yes, ke sibone ke okwethulwe ngamaphephandaba lokunye okuthiyeneyo kwele Zimbabwe. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi kufuneka izigidiphosi ezingamachukhulu ayisitshiyagalombili zokuvuselela owabhidliswa isiphepho se-cyclone Idai. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uMnumzana Ziyambi Ziyambi umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho usesibhedlela akwaziwa ukuthi uhlutshwa yini. Izelamani ezimbili uSydney lo-Edmore Watswaira kubikwa ukuthi batshaywa babulawa ngabantu kwele-South Africa izidumbu zabo zalahlelwa epulazini. Ababili laba akade sebelamabhizimusi kuthiwa bake benza ukungethembeki bengakavuli amabhizimusi. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Kuthi-ke ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa libika ukuthi umnumzana Vincent Tswangirai usekhethiwe izakhamuzi ze-Glenview ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election oluzakwenziwa ngoNcwabakazi. Udadewabo uMoyi unkosikazi Mbai Tswangirai Java nguye owayemele uZulu endaweni leyi engakabhubhi lonyaka. Studio 7 nesakazi eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi senu khona manje ukuthi size ukuthi lithini ngokutshiyeneyo nanko okunye sikuthunyezelwe ngabantu kuWhatsApp.
Ngivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke bantu bakankulunkulu. Kambe lokho sokusenzakala liyakubona zihlobo zami. Kambe shuwa ilokhu zamafutha ezimota ngakhwela ngeviki ngeviki. Kambe khonokho kusisanga izimota kazisagadeki. Thina besigada nge-$4 kuyedorobheni kodwa namhlanje sigada nge-$20. Asikwazi njengoba namhla ekhwelile njalo kumbe sesiya ku-$25 asisakwazi. Kambe lokhu shuwa kusisanga. Unkulunkulu kakangenele shu sesilikhumbula ixhegu lenkosi lakhona nje sasitshisi izitina ngotshani njengabantwana baka-Israyeli wayengcono kakhulu ngoba izinto zazingakhweli insuku zonke. Besithi mhlawumbe lubaba uza njengoba setshintshile engxeke uza kuba ngcono manje izinto lokhu ezisiba wesi yena ethule futhi ethe zwi kakhulumi phongukuthula zwi. Kambe kusisa ngaphi khonoko? Siyanxusa umoya kaNkulunkulu engathi ungangenela ukuze izinto zitshintshe bakithi. Awu Jesu, sizwele isihawu singabantu bakho. Akukho omunye singakhala kuye ngaphandle kwakho Jesu othandekayo. Awu zihlobo zami, kambe liyakubona lokho. Ah, asazi. Sithembele kuye umdali ngoba sesehlulekile. Ngiyabonga. Thokozani Chababa.
Hayi, linjani balaleli abathandekayo? Hey, laba izimbabo laba kusithwele nzima la. Sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele ngoba izinto asabambeki, asabambeki. Imota ziyadura, ukudla ezitoro kuyadula, impuphu iyadura, yonke into iyadura. So hayi lapha, hayi 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 hayi, akusela nto enhle la ukuthi kumbela abantu bathini. Nampo lawa amadoda la ukuthi akhulumisane, sibone nje kupho kuvikela abantu nje, akazweli bantu amadoda ankhona ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu bayethule abantu umthwalo lo wabalawo lo. Sesiphonga ukukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela. Nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani, ngoba heyi, iZimbabwe akusesezimbabwe lana esiyaziyo. Kathesi iZimbabwe vele singamararararararara, asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi. Hayi, kulungile balaleli bathandekayo, mina ngumoya wemawane.
Ya, iMDC yi-byproduct yezano, ngoba ungakhumbula kahle istrategy abasebenzisa vele siyafana nesezano. Isikhathi uTsvangirai esaphila, indlela ayisebenza ngakhona ivele yayikhomba lokuthi umndebele bafuna ukumbeka abe yideputy emuva le. Nanku sekungene lokhu mfana still basikhipha lo mama, bafakana bona bot. Okusho ukuthi every time nje uma kukhona umbuso wakhona ishona kumele ihlale lileader indebele elilandela le ekugcineni, ukuthi kube yireli mobilize abantu babavotele baya la bantu bakithi bayiziphukuphuku bavuma la bantu babasebenzisa ezithwele iphepha uflash etoilet yabona. So abantu bakithi abazama ukuhlakanipha mpela, kudlalwa ngabo lapho. Ishona ngeke latshintshe, liyafala ishona. And uma bengazange bayiqapheli bahlala bengumsilantili beze bekufa.
Okwamanje wathi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenzela inhlanganiso ezijiyeneyo bathi sokugcwele isiphepheli kwele Uganda ezivela elizweni le-Democratic Republic of Congo. Kuthi-ke kwele Melika kulabantu abathi-ke umongameli Donald Trump ukhuluma okuningi abanganaba kuzwisisi, kodwa-ke bathi kungazani-ke kuningi aza kwethula ngesikhathi esilandelayo. Kuse kuthi-ke abanye abantu sebebika njalo ukuthi kulo hhayi leke sizayeka singasayibali kangako. Siyabonga. Ye, njengoba ulithembisa kwami-ke izolo zulukandaba siyaqhubeka ngodaba lokwenzakala edolobheni lakoBulawayo. Sibonile ukuthi lamhla-ke bekulomhlangano omkhulu okade uqoqwe izakhamizi zakoBulawayo. Zakhuluma sibili zathi kumele ukuthi amakhansela lawa angani kawazwanani lezakhamizi, kumbe angani bayaxozela besuke ezikhundleni zabo. Lamhla-ke ngilenhlahla ngoba ngilo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu, labalaleli, linjani lonke?
Hayi, siphile kahle. Akusitshela ukuthi wena ulubona njani udaba lolo?
Hawu, siyabonga kakhulu. Okokuqala, sinanzelela ukuthi sokulokuganga okuthile laphana ku-City Council yakoBulawayo ngenxa yama-councillors lawa singathi avela ebandleni le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa. Sinanzelela ukuthi kumalanga adlulileyo mhlawumbe babohlangothi singathi abangafika fayifika phose bonke bengabe esishoneni, bakwenzile ukuthi bathi sebesiyasuspenda uChristopher Dube njengo-town creator. Thina njengebandla le-MRP labahlali bakoBulawayo, okungani kuyasibhida yi-procedure abayithetheyo esicabanga ukuthi into leyana iyenzakale unprocedural. Njalo sinanzelela lokuthi babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya ustudy leave, kanti yena kakho kustudy leave. So bakwenza lokhu belenhloso yokuganga, njalo bekwenza kungabantu bolimi besishone nesingathi ngathi ukukhangela sithi i-tribalism.
Singathi-ke ukuganga okujoya umoya khonapho kuyini?
Yebo, nxa sikhangela kuyadanisa babaDube. Sithole amanye ama-audio le-statement ebeziphuma lapha emanyuziphepheni ukuthi indaba liyana ikhanya kayiqalele ukuthini uTown Clerk ucorrupt, but iqalela ekuthini amadoda la agoqela uKambarani ayefuna ukuzinika ama-stand kwenye indawo. UDube njengo-Town Clerk wasebakhuza esithi hhayi lento akumelanga yenzakale ngayona leyo ndlela. Kufanele ukuthi nxa izenzakala into elifuna ukuthi liyenze, kumele kulandelwe i-procedure yokuthi kathi amathenda anikwa njani. So ngaso siqathanisa lalokhu ababekwenza uDube lalokhu esikuzwayo, so ukhanya ukuthi indaba ayikho ekuthini uDube ube wrong lanxa mhlawumbe engaba wrong, kodwa indaba isekuthini laba bantu bebesilwa loDube ngenxa yokuthi kulokugangwa abade befuna ukukwenza, mhlawumbe wabakhuza wangatshengisa ukuthi uzabasapota, basebesithi hayi ngcono sikhe simsuspende ngamacala lala. So yikho ngithi mina kungani kulokuganga okukhulu okwenziwa ngamadoda la kakhulu awesishoneni.
Kulungiswa njani ke babamoya konke lokho?
Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu bakithi vele benza iphutha ngokuvotela amalunga ebandla lephathi ekhokhelwa nguNelson Chamisa. Ngoba okokuqala abantu labana bonke esikunanzelelayo ukuthi okokuqala ibandla likaChamisa lilogwalo okuthiwa yi-Code Triple X elikhuluma ngokuthathwa kukabulawayo ukuthi abayihole bona bese bezenzela umathanda. So esikunanzelelayo ukuthi phakathi kwengxabangxoza le khona, sicabanga ukuthi thina ngesingathi into abayenzileyo vele lokugaa eza kwinayisidonsele ukuthi basuspende mhlawumbe kugcine sokufakwe i-commission yi-government. Kodwa-ke thina esikuthoyo ukuthi nxa kungaba le commission akube ngabantu abesingasuke sibanikwe libandla lezanu p f, ngoba siyazi ukuthi layo iyiphathi eganyileyo abaqhubekisela phambili labo ugwalo lwabo lwe-grand plan. Kumele ukuthi i-commission leyi ikhethwe ngabantu bakobulawayo, bekhethe abantu ababaziyo ukuthi hhayi obani bake baba ngabosodolobho mhlawumbe bake baba ngamakhansila, ukuze sifake abantu abacompetent abangasoze bawisele ubulawayo egodini njengalokhu ikhansil ye-MDC ebizama ukukwenza.
Isikhathi sethu sesidliwa ngumangoye, vala khonapho baba moya.
Hayi, siyabonga. Ngithanda ukuthi ngithi hayi kubalaleli lobulawayo wonke jikelele, asizilungiseleni ubulawayo wethu, akula muntu ozosilungisela. Ngabantu bokuza laba baze ukuzetyontsha lokuzosihlukumeza njengabahlali bakobulawayo. Ngalawo mazwi sizama ukuthi kusithengisele lokuthi kuvota kwabantu abakwenzela siye kabavotanga kahle kwisikhathi esizayo, kabavoti kahle, bavotele abantu abazobamela ngeqiniso, hhayi amaselela lezikhathi.
Ngithathele ithuba ukuthi mbonge ubaba uMqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party khona ngale kule South Africa. Sibonge kakhulu ubaba Moyo, ungadinelwa kusasa.
Ngiyabonga kakhulu lamfowethu eDube ba.
Ye Moyo. Ye, sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa ukuthi lizwe ukuthi abantu bathini kobulawayo. Silethemba lokuthi sizathola abantu bebandla le-MTC besidinga ke ubaba onguyo isikhulumeli sebandlaleli uMnumzana Daniel Molokele. Sibona zani sabe silaye siza ukuthi bona bathini kanti ngodaba lolu ole council yakobulawayo.
Ubani ongathinta thina sishunge vula webafana, ubani ongathinta thina.
Kwesinye isikhathi umunye uJohnny Clegg ubezitshayela umculo eyedwa, wethula amadlalade ambalwa agoqela elithi New World Survivor alethula ngomnyaka ka-2002, lalandelwa ngelinye elithi A South African Story alethula ngomnyaka olandelayo. Uhlabele emicimbini emikhulu enjenge-International Jazz Festival, iTribeca Film Festival kwelamelika, kuthi-ke kuzwekazi le-Europe ucule okumangalisayo emicimbini eminingi enjengalowo obizwa ngokuthi Live at Sunset. Kwele South Africa ubengakhuthi ukucula emcimbini wokulimukisa uZulu ngegciwane lengculaza weNelson Mandela 4664 AIDS Awareness Concert. Wake wacula kwele Zimbabwe lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika lapho athakazelelwa khona ngoZulu. Kulezinye ingoma ezinjengethi Impi ekhuluma ngamabutho akwaZulu, enye njalo ethi Great Heart Lady the Crossing ayiculela omunye walabo ayihlabela labo njalo egida laye uDudu Ndlovu odabuka eZimbabwe.
Emoliva, Emoliva.
Ezinye zibalisa ethi I Call Your Name, African Sky Blue, Take My Heart Away, December African Rain, Kilimanjaro Leti Fever. Zinenga kakhulu ingoma zakhe, lingaphuma silokhu sikhuluma ngazo. Kodwa akumelanga silibale indlikizani ethi Was a Friday.
A Friday, my darling.
Wasa Friday umsebenzi ubhokile. Wasa wasa Friday my sweetie. Wasa Friday ilamba linkomile wena. We baba kunzima kunomhlaba.
Wavalelisa abantu ngokucula kwele Mauritius kulokhu akubiza ngokuthi yi-final journey tour. Ngokutsho kwakhe uJohn Clerk uthi wayefisa ukuthi abamhlophe labansundu bamanyani.
I was always a bridge for white people into the possibility of connecting with, you know, another culture in not in an academic way but in a sensuous engagement.
Ngangilibholoho phakathi kwabansundu labamnyama ukwenzela ukuthi kube lokuzwisisana kwezamasiko lokunye okujiyeneyo. Ngangifisa ukuthi lokhu kungabi nje ngokwezemfundo kodwa kube ngolokho okuzwanana kwabantu abaphila endaweni efanayo.
And mode of sharing and joy and just getting that connection.
Friday my city. Was a Friday in Ambalin Comile Wena. We Baba Gonze Magnum Saba.
Omunya wake Usipum Tonu Uti. Wafunda okuningi kuJohn Clerk.
You know, I never been to the school. I can't read and write. So he make me understand the white people, a little bit of the culture. You see, he helped me a lot with that, all those things.
Kangizange ngiye esikolo, kodwa kuningi engakufunda kuye. Loba nje abanye abantu besithi, yimi engafundisa uJohn Clerk ngempilo yethu abantu abansundu. Ngafunda kakhulu kuye okujiyeneyo. Wangifundisa ukuthi ngazi ngempilo yabamhlophe.
He teach me a lot also. So in Zulu we call that izandla ziyageza. The hands he wash is nalis.
Abadala bathi isitsha esidle kasidleli. Lala ngokuthula Johnny Clerk. Sixoxa ke ngomculi uJohn Clerk umoyiphela ngasekho lapha emhlabeni kodwa siyawazi ukuthi unina wazalwa khona ngale kwele Zimbabwe. Yes, sibona ukuthi abantu bathini khonapha ke kumakhalekhukhwini abasibukeleyo. Siyabona ke untombi yakwanyati umamdluli uthi dube linjani. Ngilalele ngiseHaberoon ngidabele indaba yezindlu ngathaba nxa kungenziwa elubhane. Ngiyabonga. Uzobuya njalo ukukhuluza esidincube futhi lo umbuso esikuwe owezanu PF mina ngiwufanisa nenhlathu ingabamba inyamazana awuxakululeki kalula ngoba layo iyabe isenza lokhu evele ikwazi. Wena umuntu uyabe usizwa ubuhlungu ngenyamazana yakho, yona inhlathu iyabe ijabulela ukudla eza kuthola. UMandla Gama uthi amadoda lawa angazani ayenza ongakhanyiyo iBulawayo City Council kaqedakala lokuthi angabantu abanjani. Cornelius Ntompetsi Mahwa uthi nimqotholele ukhuluma-ke ngalokho kwethulwe umqondisi moyo we-MRP. Kuzobuya-ke u-Aaron Dube uthi Dube elimthende livuka njani. Hhayi mina-ke uDube umthembo sithembayo unyaphila kakhulu. Kulabanye sibili abantu abaningi abakhona khonapha-ke ncedisa iNdebele futhi liyaphila malumami Dube. Hayi siyaphila kakhulu-ke mfowethu. Kuzobuya-ke abanye sibili abaningi abangene emsakazweni la kufacebook esibathi-ke siyabonga elisenzela khona. Kodwa-ke isikhathi ngiyabona ukuthi kungani sesidliwa ngumangoye, so kumele ukuthi-ke siqeda uhlelo. Singakehlukani-ke wothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China komseli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga. Abasifazana bafuna umhlabathi ngokwakha izindlu lokunye ongabathuthukisa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje. Olivalisayo ngumthembo sithembayo uKipstube. Itshona kahle.